Abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe mabe ngena ebulenjini kumele baqaphele ukuthi inkulumo zabo zingabi ngezephula umthetho walawo mazwe ababekiwo kumbe abahlala kiwo. Bengephula umthetho bazabotshwa, abachala abo athonise okusemthethweni bajezise njengalokho okwenzakale komunye wethu ohlala eBrithani. Emthethweni inkulumo esizenza ebulenjini ziyafana lenkulumo esizenza ebantwini, akuthiyananga. Okuqakathekileyo ukuthi khona inkulumo zakho zingabi ngezephula umthetho welizwe lonalelo yabo okilo.
Khona nxa sikhangele umthetho owasetshenziswayo ukubopha lo undoda weZimbabwe, ngumthetho esingathi nxa siwukhangele siqathanisa leZimbabwe, ngumthetho onjani nxa ukhangele wona? Umthetho olungileyo na?
Umthetho owasetshenziswayo ukubopha omnye wethu lo abamhambise ejele lapha eBrithani ngowe-terrorism kumbe ngithi anti-terrorism, ngumthetho walapha eBrithani. Ngokubona kwami wona umthetho wangkhona kasiyo ngaso umthetho omubi. Ikuthi nje omunye wethu mbona ngazathi ekhuluma ngumuntu owakhuluma ezondile, angikhola ukuthi yena wayejonge ukuthi khona kube le-terrorism. Kodwa wona umthetho wangkhona masiwukhangele, mina mbona ngazathi ngumthetho olungileyo, ngoba i-terrorism kasiyo nto enhle ngoba ibulala abantu abaningi abangenamacala. Njengomzekeliso ngingakhuluma ngezinto ezenziwa ngabo Al-Qaeda, ISIS o labo Boko Haram.
Khona ukuthi isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBrithani sibotshwe ngokudala icala elingaba licala eZimbabwe, ukubona njani wena lokho?
Into eyayenza ukuthi omnye wethu lo abotshwe asiko ukuthi wayephula umthetho weZimbabwe, ikuthi wephula umthetho weBrithani kungelani lokuthi umthetho lo uyafana yini eZimbabwe. So ikuthi kumele abantu bazisise ukuthi khona undoda lo wabotshwa ngomthetho, ebotshelwa ukwephula umthetho weBrithani. Yebo ke ungaba ngomthetho ofanayo eZimbabwe, kodwa yena wabotshelwa ukuthi wephula umthetho weBrithani. Kungenani ukuthi wayekhuluma ngeZimbabwe? Kuyafana lokuthi ngabe wayekhuluma ngelinye ilizwe, as long as wayekhuluma into yephula umthetho weBrithani wayezabotshwa.